Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. EleZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama.
Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe inxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi no to violence.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona lapha laphaya.
Uzathola futhi bona abantu abajonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besishoneni banje abantu bakhona abalitshwana abakukhuluma ukhonoko kuyakuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye lomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha laphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo sesiziba uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakobulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona inomination list ingakaphumi ingakabangasingakaqedi. Angithi sile four stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiwelo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye osongaphinde ekhale ethi yayesishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination enziwe lo nyaka i-CCC yinto yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu oza kuthi mina ngichiyiwe. Uyathatha ifomu lawe unominate umuntu wakho, iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asekhishiwe siyawaswela njalo ukusala besebenzise ubaba uWelshman bemngcolisa ubaba uWelshman asiyonkomo yomdaka. Kungani bona bengakhulumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane sitshone sithethisana sikhamana sidivete amandla ethu sisiyekele izanu isikolotha sisibambana sodwa konke lokhu kufakwa ngabantu abangaso members ze party. Iparty ibizile bonke abafuna ukukontesta, abafuna ukunominator, njalo abanominatwa iparty banominatwa ngisho la civil society, ama stakeholders, residents association, lama union, konke konke. Konke lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izanu ngentamo. Yikho ke hayi akusesabisi lokhu. Abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo. Azange sihambe siyekhetha eGwanda mbe siyekhetha eMtare. Abantu bakobulawayo, for example, eluveve bazahlala bathi gwaqa bakhethani ngoba thina asila mhlobo, asila race, wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe. Ngingazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngaphi. Thina silibandla labantu, asijumayeli inketo abachabi njengamanye ama-political parties. Thina we are national party. Yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu, indimi zonke, nje lomhlobo womuntu. Umuntu engakhethwa ngabantu asilalokho thina singa phinda sithini, sivale ngoba abantu yibo uhulumende. Uhulumende ufonywa ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC. Kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residence Association, umnumzana Ambrose Bindi, esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli, umnumzana Welshman Ncube, yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo. Sixoxe loSibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi uProf Welshman Ncube esebenzisa mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngamakhansela noma MP. Eqinisweni ngathi ngikhalisa ukubala ngasenanzethi kwakumhlanga, ngiyakhumbula ngibalile kwakumhlanga 1 April. Ngaziyo ukuthi akusho ukuthi kanye namhla yi-full stay. Ngawuthani ngakuthanje indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sakho nje bakuyi full stay sokuthi baphambanise nje abantu. Le mbiko iyimbiko engamanga. Kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukubana bagcwalise ungananzelela, senginanzela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu, kungabi lohlupho. Uzathola futhi bona abantu abathonjalo. Singasola abantu sithi abantu banje, abantu besishoneni banje, abantu bakhona balithwana abakukhuluma ukhonoko. Kuyakuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle. So injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Wolfman Ncube. Lambangcolisela abanye abantu abaningi-ningi ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu, and bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu. Isikhathi esiningi abantu alisasebenzelani ndawonye, bona sebekholisa ukuplaya kuleyo environment. Esingakutsho ukuthi nje kuZulu hhayi abantu bakukhuluma, kodwa-ke abantu bayazibonela okwenzakalayo. Awudingi ukuthi uzibacasele kakhulu, abantu bazabonda hhayi leli qiniso leli ngamanga, abantu bakhangele okwenzakalayo. So ke ngamafithane engakutsho ukuthi hhayi mina ngokwami vela kulilalisi ngaphandle kwengubo lokhwana, ngizilayela sibili ngichelesile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasoze kuba sendawo.
Kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na, ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo, abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo. Ukubona njani wena khona lokho?
Ngizakhuluma kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo, esibona lisiba lama councillors lama MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC. Siyabona besibe besiba lenhlelo ezenzakeleyo mhla ka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uZulu ukuthi abuyazokhetha umbazo nominate umbazoqamba mana senzulu balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama councillors abantu abafisa ukuthi babe ngama member of parliament abafisa babe ngo senator abafisa bangena kuma PR aba omama lama youth abantu ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula yebo kanti ube endawo ezilutshwane ezimbili ezintathu kuthiwa kungathi bekungasaqedakali kungathi kulabantu abafisa ukuba nababhamayo indlela okwenziwa ngayo. Kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandelwe ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhlobo esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-part structures nama-part structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo phela abantu babafunayo bele factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
EZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla leZanu PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla leZanu PF yena obesemkhosini weIndependence Day celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibe kwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa akula lapha abazavuma khona into enzwa yi-ruling party ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo bengekela ukuphikisa abasuze bekwanisa ukubusa lapho ingakhonokho mina ngiyabazwisise ngiyabaunderstand nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation khathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ngu-ayipa sezakhitshwa abantu bale freedom of worship bale freedom of association abantu bale freedom of gathering abantu bayavunyelwa ukubuthana bayavunyelwa ukukhankasa ngezombangazwe bayavunyelwa ukubana benze esantando elizweni elikhulekileyo okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe thina sibuswe ngamanye amazwe thina sisithi sesizibusa lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga labo sebesupporta khonokho so asoze sikulalele asoze sibalandele likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume kodwa ubaba umnankakho uthi no to violence no to human rights abuses uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe so lokhu okusokubolekwa ngama opposition parties bethatha okuvela kuma western countries sithi hatch umoya wona lowo ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni sithi hatch phansi lakho asibeni nomoya okuyanga nxa befuna ukuwina abawine ngezinye indlela ayikhona ukuqamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunanzaleli langa njalo ungathini ngalo kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuzi
yebo mbengikhona ku-independence celebration ngihambe enyama endlovu under imguza district lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le independence. Angizake ngibone ukujabula okunje untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqhakatheka kwelanga ubaba uRichard Moyo, honorable minister of state and devolution for Mat North province, nguye kade emele his excellency the president of Zimbabwe ubaba uMnangagwa usinike imeseji yomongameli owelizwe. Sifika lapha esikhona okwakhathesi umongameli uphinde njalo wathi hathi uzibuse wethu kasoze ibe nguzibuse opheleleyo nxa singela othiwa yisingisi economic independence.
Lo ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF obeqoqa icingweni loSthande Mkhile Mhlanga we Studio 7 esenyamendlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulowesilisa uganyulwe ngehloka izigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwaba yibulili bunye i-homosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thaunga Nandoro uthi kulezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobobili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, ninjani? Yabingelela insizwa yabandle elubani Bobo wathi Mavikaneni Village, insizwa kwaNcube, igama uNkosi Ncube. Mina ngithi laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi u-celebrate independence kwamanje sisegangeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama, ayikho into esiyi-celebrate, ayikho into independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele zanu le esikhundleni bafowethu.
Ba ku Studio 7 linjani? Hayi, dina siyaphila. Sizikhuzele indoda leyi ethi singathuka abantu. Oqala omunye mbhalo, anti oqala ugogo wabo uMagalela Mafalosi kwaSuthu uhlala othukiwe marabu. Umqondisi Moyo, upresident wethu lo uyazufe ndoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asijiki, sivoteli dina umuntu wempumala, abasekeli thina. Basekele straight yomlama umzwile xhanxatha ulimo, hhayi wena ungakhuluma kulo msobho ke okwaziuze uxhanxatha ulimo. Siyakuza la sithi kele into yakho le, akukho minyaka emngaki siyase sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi uthinta amaNdebele wonke. Ekhoyabona khona usesiserious.
Okay, maStudio 7 sibonge kakhulu ba sakazi bonke nje esizwa bekhuluma besisakazela lezi ndaba, nakodwa ngakwaziwa kithi kube iqiniso zileli khunya ngona yonke nalo into enathi. Hhayi, noma ukuthi asikhuluma zethu kabi, ngoba mbona nje abantu befaka izano kakhulu kulekhumbi ezingaqondanga noma ukuthi Studio 7 ayikhethi hlangothi. But njengoba lelizwe lifileli nje, kutho ukuthi umuthi wezanu ngikhupha abantu imali besuthi namayithi lakakhulumayo laphana dalibe ngizamagama amagama abo la abantu lanzinhle sengayazikhona ukuwabiza eplaza yasidlaphisa ma siyabiza iqiso leyo hayi kabi. So lapha kulokunzima okukhona la uzafaka i-Independence Day izinto zinje. So yini kono uyabuza hamba kuphi siya ku-Independence uma kula mgwaqo akula lutho olukhona suke eplamtu lapha eplamu ziyakuyihamba 1.5 hours sihambe 5 hours indlela isala ukuhambisa umufi. So into zenezi zinzima zenezi ezikhulunywa kona. Inxa yabantu abadlaboda nje ezweni bakithi. Akukula umuntu ongahluphekiyo kwaba kuyavalwa avalwa nje. Izinto akuyi-right ukuthini. Ubuye la uyabheda uthi yena ye. Amazwi apheche yabona siqhuba kade that's why bekhuluma. Usunjalo usuthi. Usuthi imali zabantu zenezi ezitshontshwayo. Umalume wabo uyabanika upresident uyabona. La uyabheda kona lo president lo. Ekhuluma istory zakhe ezingazwakaliyo. Ethi kafuna umsindo ngoba sowabulala abantu abaningi ngithi. Kabe ezoqolisa emathebele ndilihluka ledotile. Aloko ikhuluma. Kaqolisa abantu anti kwayezwa nguye. Ukhona uyaphila msi. Umgabe wafa yena wasala ngithi. Kaqolisa abantu. Vele lokuzeni yonke yayikhitshwa nguye amleya. Azomgabe wayikhipha ni. Ngiyabonga.
Ake sibonge, ake sibonge, ake sibonge Studio 7. Sibonge indaba ezimnandi nisithumelele zona. Hawu siyazizwa zimnandi ngeindependence. Hawu kuhle kakhulu. Esikushoyo sithi hayi abakwenzile izano from 8 kuzofika namhlanje. Hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha, hayi batshontshe kakhulu nokubulala abantu. Hayi khona abakwenzile impela okuningi. Hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile, hayi bakwenzile khona. Kungayisiki ukuthi thina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungena umuntu weZimbabwe. Ene sesize sithatha njengamaphepha aphephukayo ngendaba ezano. So ke ngithi hayi ngokutshontsha impela izizwe balibulela belungu babengcono kakhulu kunabo. Noma besisho besithi hayi bafaka ikhiwi ukuthi hayi America ingakwanisa ukwenza lokho ekwenzayo kodwa hayi bona hayi nakuko kusijabulisa. Siyabonga kuleyo ndawo ngoJD. Hayi siyayizwa into abayithoyo, sibonga indaba ezimnandi enisithulela zona Studio 7. Siyabonga, 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 siyabonga. Usaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethi kuningi abakwenzayo, hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenza okuningi ngokutshontsha. Kuyini abakwenzile? Abantu bayahlupheka bagcwele amazonke. Kuyini abakwenzile? Akunamgwaqo.
Studio 7 njani litshona njani badala? Hayi thina siyatshona and okhuluma ngosana ngolebusana. Into emangalisayo kwelakithi eZimbabwe kaule labo Joseph Chuma labo Malaki. Kuyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abayikhuluma ngeZimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile eZimbabwe. Ngizibuza ukuthi bona abantu ba-right kahle sibili engqondweni zabo sibili. And ngakwi ukuthi iqiniso amanga ngaya aya aphumelelisa ngeZimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona. Ngoba angazi ukuthi sure ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani. Into yokuqala sibo kumele bayibheke ogawule bonke labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo. Yena umnangagwa ayihambile waya kwamaduna le ubebona indlela ziright kumbe kuthethe olukhodwa wagada wahambe emoyeni wazohlalela khona ngale avoka kodwa engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba yadikhangela umumo khona lokuwonta umumo onjani. Abantu abasapotya umbuso kamnanga kamna bangimangalisa. Kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso. Kana uma umuntu ewutshela iqiniso uyazinuka amakhwapho uyalungisa. Ngenjalo ukuthi umnanga kwawonakala ngokuthi abantu bonke abangaphansi kakulo leqiniso bamkhulumela entweni yamanga njalo kasoze waphinda wafa walunga. Futhi umnanga angayalelokhu ebusile izwe laseZimbabwe ngamanga ayiwona abamkhomenta ngayo elizweni lakithi. Yikho kusuka kusekusifulalela izindlela enkulu kakhulu kumele abantu bazame ukuthi bazilungise kulokho nyabo angakhuluma kakhulu.
Studio 7 njani Bulisa njalo ngiphinda ngizokhuluma ngendaba eka baba uNdibale. Mina ngabe abantu abase Zimbabwe ngabe abakhulumi la ngoNdibale ngoba uNdibale aso opposition efanayo leka Malema. UMalema iEFF ekwazi ukuchallenge iANC ngobugangi bayo mayitshontsha. Uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of uMalema besima ngeqiniso. Kodwa le kaNdibale le ekhotha yeyisikhothamade seZANU-PF ngoba uNdibale uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade seZANU-PF. Ayikho into oyiphikisayo eyenziwa eZANU-PF noma imbi obonayo ukuthi akuyona i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela iFF into ongayaziyo. Phongulandela nje uphuhlukela nje akulanto yaziyo uNdibale. Okwamanje usolana labo Britain ukuthi uhlele Britain. Ungasola njani umuzwe enye indoda ukuthi awukho right ukuthi uhlele kuwo uhlale eminyaka leminyaka kuwo sidla kuwo. Ubona ukuthi kungagwani komuntu khonokho.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza ukuba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump, yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa uMongameli Biden loTrump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele efakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo, abazifunayo, ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba laba abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump laba bangaze bawine. Bachiyene ngapi lo Trump akula. Bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo-Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina. Bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifuna uTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo Pence ababevele bezenza. So nezizokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathi sikabasozi babufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi ama-Republic, ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Last is dog. And it's the John Fulligan. And it's the last is dog.
John vuli gate hayi tina sesilivala igate ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.